ayikuphangise kwathi ukuna kwezulu leli elakuqala kwahluma lehlungu labakhona. Ngibona ngazathi sokulethemba ukuthi izifuyo zizasila ezigabeni eziningi lapha ikakhulu kithi emathebeleland lapha abantu bebelenkomo, kodwa umonakalo ube khona kakhulu wokufelwa izifuyo. Kube buhlungu kakhulu ukubona ukuthi akula mzamo eyifakwa endaweni ukuthi nxa kungabe sekusweleka la madlelo izifuyo zabantu bancediswe ukuthi khona zisile zedlule isibanga lesi esokuma. Kodwa-ke hayi, sibona ngazathi kungathi kuza kuba nganeno lezi ezisilileyo sikhanye zizasila, singazi ukuthi lizaqhubeka yini lisini izulu loku ihlazeleli silibonele lisiba khona egangeni, you know, impilo ekhona.
Zikhona yini izakhamizi ezifelwe yizifuyo phose zonke?
Hayi, ngingabe ngikhuluma amanga angikuzwanga, kodwa indawo zakithi ngaphile okuzeni iplanti kakhulu usiya kubokhezi, izifuyo zifile kakhulu. Kwenzakala ukuthi bakhona abaningi sibili abafele nje izifuyo ispaya bavala, ngoba ungabona kucakeleyana inkomo usho ukuthi lezinye ngoba lapho ekade ngathola khona amadlelo lezinye kaziwathola. So kwenzakala ukuthi usiya kubogwanda le kakhulu lapho kade kutshisa khona la kubike bridge ona lumango emathebeleni south ikakhulu la singathi ngama-border district. Kome kakhulu ukuthi kwenzakala ukuthi kubila abantu abaningi abalahlekelwe lokuzeni izifuyo bavale izibaya.
Manje sikhuluma nje abantu bayenzani emasimini lapha, bakhona yini asebehlanyelile? Njengoba sisizwa kuthiwa le nhlanyelo ingani intengo yakhona iphezulu,
abantu kwabasizivayekele kuphela nje kulusizi ukuthi abantu sesalahlekelwa lulwazi lokukhetha inhlanyelo ezilimeni zethu ezomnyaka ophelileyo. Alubana abantu bagcinile isintu indlela yokulondoloza inhlanyelo, indaba leyo ukuthi amakampani amanye aselokhuza asesidla imali zabantu ngokuthatha ilokhuzeni kumbe ngamabele bapende bathi khona inhlanyelo. So abantu bayahlala bathi simelele inhlanyelo, kwesikhathi bahlale bemelele abantu amahaga ama-politicians aza kuthi uyasinika inhlanyelo nxa lisisapota into ezifana lazineza. Kodwa-ke ngokwazi kwami abantu kabakaze balahle imbeleko ngokufela ukuthi saswele amabele kumnyaka opheleyo, so kasinhlanyelo bayasebenza abantu bayazama. Ngibona abantu abaningi bayazama ukuthi bafakile okuzenhlanyelo phansi. Kunjalo likunile, ngithemba ukuthi lizaba khona kuze kuyephutsha amabele la bavune bathole into zokudla, ngoba kunzima lapho ezitolo akusathengeki.